Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 29 Mabasa 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, inani lasebefunyanwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhe lumashumi amathathu lambili 32, kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3,141,981. Lanxa endaweni eziningi zemaphandleni abantu bekhala ngokuthi abalutholi ulwazi olweneleyo ngumkhuhlane owe-coronavirus, abakugodlwayo sebephumele indlela zokusabalalisa imibiko ngaleli gciwane.
Sabuya sanxusa futhi uDMO District Medical Officer ukuthi la azichasisa. Sanxusa ke futhi kakhulu uDistrict Schools Inspector umama uChili ula azochasisa ukuthi kwezemfundo kulimaza njani amalungiselelo okuvulwa kwezikole ezemfundo ziyaphambili igciwane le.
Phakathi kwenani labantu asebefele ezibhedlela ngomkhuhlane we-COVID-19 kwelebhilithani, isilinganiso esikhulu sibikwa lingabajabuka ezwekazi le-Afrika okugoqela eZimbabwe.
Ngaba admitter bathi ama oxygen level akadropile, njalo bathi le fever and then bathi ule pneumococcal pneumonia. Bese bamfaka kuma ventilators. Bese kwathi nge Saturday ngezikhathi zantambama ngabo past 10ish wabesichiya. Sidabuke kakhulu ukulahlekelwa umfowethu Melusi Moyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhe likumashumi amathathu lambili 32, kulabahlanu abasinde kulomkhuhlane wabulala abathathu. Kuthi ke emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3,141,981. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela, ilabantu asebedlula isigidi 1,015,289. Sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 218,564 asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Emazweni awezekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi phose amathathu lanhlanu 34,915 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus, njalo selibulele abedlula inkulungwane lengxenye 1,521, kwasinda inkulungwane ezidlula ezilishumi 11,309. Endaweni eziningi zemaphandleni abantu bekhala ngokuthi abalutholi ulwazi olweneleyo ngomkhuhlane we-coronavirus. Lalapho lusiza lubikwa lubuya lulotshwe ngesiNgisi okwenza kube nzima kibo ukulubala lula. Ukwenqabela lolu dubo, abanye abadabuka eFlabusi esigabeni seMathebeleland South basungule inkundla ezimbalwa zokukhulumisana becebisana ngokuthuthukisa lesi siqindi. Inzalo yakugodlwayo ilamaqembu ambalwa okukhulumisana besabelana ulwazi enkundleni zebulenjini ezinjengeWhatsApp. Sibe lethuba lokuxoxa lokhokhela ukusungulwa kwalezi nhlelo zentuthuko umfundisi Nkululeko Chuma ochasise okunye abakwenzayo izolo. Namhlanje siqhubekela phambili ngale ingxoxo njengokwethembisa kwami izolo.
Ama-chat group lawa sasesinxusa abantu abaqathekileyo abayibukhokhela ezigabeni ukuthi bafundise abantu batsho ukuthi sowulungiselelweni malungiselelo bani, kanti kungaphi lapho lezikhenxe khona okumele abantu bathole ulwazi. Sanxusa kudokotela Gumbo oke wasebenza e-UBH engudokotela khonale kanti sezifundweni e-Harare. Dokotela Gumbo, obuyachasela abantu kakhulu ngalo mkhuhlane, abantu bangazivikela njani ukuze bangatholeli umkhuhlane, bangatholeli igciwane? ngubani kanti ukuthi kuyini okumele kwenziwe ukuze abantu bavikeleke. Sanxusa futhi uSkomichi uJusa ukuthi azochasisa ukuthi bona as a task force ye COVID-19 insiza kuyini asebekwenzile ekulimukiseni abantu ngaleli gcikwane kanti kungabulapho lezikhenxe khona. Sabuya sanxusa futhi uDMO District Medical Officer ukuthi la azichasisa. Sasesinxusa ke futhi kakhulu uDistrict Schools Inspector umama uChile ulazochasisa ukuthi kwezemfundo kulimaza njani amalungiselelo okuvulwa kwezikole ezemfundo kusiya phambili igcikwane leli. So izinto esizamile ukuthi sizenze lezo ukulimukisa abantu bakithi ngama chat groups lawa besixoxa labantu sibalimukisa banika ulwazi esiluthatha kuvela ku World Health Organization besifaka imbiko sichasisa ngesintu sithumela abantu ukuthi babale badlulisele futhi kwabanye kanti abalamafoni lale WhatsApp badlulisele kwabanye.
Injongo chuma yokusungula lawa maqembu kumbe inhlanganiso yini sibisibili eyalihlanganisayo njengenzalo yakogodlayo ukuthi lisebenzelane ndawonye ngale indlela?
Savule inkundla lekuyukuthi sifuna ukudinga abantu esingaxoxisana ndawonye mhlawumbe ngezentuthuko sikhangela ugodlwayo ukuthi singamthuthukisa njani. So sasesidingana nje abantu bakwabantwana bakogodlwayo abasabalale ezindaweni ezijiyeneyo, abanye bese-America, abanye bese-UK, abanye be-Australia, abanye bese-South Africa, abanye bese-France, abanye bengaphingaphi khonaphi Zimbabwe, abanye bese-Gwanda, Harare, Gweru, Wange, Vic Falls besabalele abantwana esasibona ingane mhlawumbe singaxoxisana ezintuthuko sizwanane siyinzalo kagodlwayo singabantwana bakogodlwayo. So wasewuphuma kudaba lolo tulo mtu anopasileyo manje kwenzwe njani kodwa umntwana ubonakala edinga indawo yokuthi mhlawumbe athole umsebenzi wokuba ngugarden boy hillside. Sasesivumelana ukuthi umntwana lo asimhambiseni esikolo siyinkundla sasiyigodla development forum. Kuthe kunjalo-ke saqalisa ukuthi-ke siphume le mqondo ukuthi kungaba njani ukuthi sitshayine isikhwama sikhulise sibe lesikhwama sokuthi-ke umntwana lo adingelwe ama-uniform alungisele i-fees yakhe aqhubeke ayu-eleve emkwabeni khona ngapha kugodlwayo kwat 7. So kuthe kunjalo sesibona ukuthi okay nxa sesifundisa ezinjalo kwasekubikwa futhi ukuthi kulo munye umntwana futhi laye ongabe esenza kuhle olungiselela ukubhala u-form 4D. So sesibona ukuthi okay let's come up with into le yasiphumela ibe yiprogram esayibiza sithi Godla Education Scholarship Program, i-GSP.
Lokhu kwakungasoze kudale uduwo na ukuthi libuthanise imali kumbe libe lesikhwama esefunding lina lingasiyo nhlanganiso ebhalisiweyo lihlangana nje kuma WhatsApp group.
So sasesibona ukuthi kufanele ukuthi nxa sikwenza lokhu sikwenze siyinhlanganiso okwenza ukuthi imali lezi nxa ziphuma abanye babe sithi imali esemabhenki again imali bangathumela ngakwenza ama-transfer. So sasesibona ukuthi safuna ukuthi sivule i-bank account but uze sivule i-bank account kumele sibe le-constitution, kumele sibe registered, sibe le-trust. Yikho ukuvumelana ziyinkundla ukuthi asibumbeni inhlanganiso okuthiwa i-Godla Community Development Trust bese sincedisa abantwana. Yikho ukubhadalela abantwana ama-school fees aba befika about 12. Sabona kufanele ukuthi-ke sikwenze lokho bengo-form 4. Umntwana lo esambhadalelayo entayo ku-A-level ngumntwana ofike wapasa emkwabeni ngalo waphuma le-14 points kuma-sciences. Sasesithi umntwana lo kadlulelayo ngaphaya e-NUST. Sikhuluma senje umntwana ose-NUST ofundayo ngaphansi kwenele inhlanganiso. Sasesivumelana ukuthi kube le-board, le-secretariat nje, kana abazayo besebenza bekhangela ukuthi bangayithuthukisa njani inhlanganiso le, bebhala ama-proposals besebenza. Sesizama ukuthi sinhlanganiso le siyibambanisi lamayama membership organizations like Alliance for Community of CDOs, Alliance for Community Based Organizations, ACBOS. Sizamile ukuthi inhlanganiso le ibe yinye yezinhlanganiso ze-membership inango. Sizama ukuyithuthukisa ukuthi ibe yinhlanganiso ezasebenza ukuphakamisa isigaba sakogodlwayo, isizalwane sakogodlwayo.
Lo ke bekungumfundisi Nkululeko Juma okhokhela inhlelo ezithile zentuthuko ngogodlwayo. Lokhu sekuthi abalunye phakathi kwenani labantu asebefele ezibhedlela ngomkhuhlane we-COVID-19 kwelebhilithane isilinganiso sabalishumi lasithupha ekhulwini 16% libikwa lingabadabuka emazweni awezwekazi le-Afrika okugoqela izizalwane zeZimbabwe. Intetheli zendaba ye-Studio 7 u-Ezra Chizesfanda usethulela lolu daba.
Inani labensundu asebebulewe yilo mkhuhlane liqansa zuku zonke ikakhulu abavela eNigeria laseSomalia. Elabe Zimbabwe lalo liyeduza ngoba likhuphuka zuku zonke. okwamanje inani elaziwayo ukuba babulewe yi-COVID-19 abadabuka eZimbabwe selifike kwabangamashumi amane lanye 41. Umnumzana Craig Ncube isizalwa seZimbabwe ehlala eSheffield ufelwe umngani wakhe.
Awumele usimoyo ugugulile kuthengezisange Thursday nge-23 wayesibhedlela bafika bam-admita bathi ama-oxygen level akadrophile njalo bathi ule fever and then bathi ule pneumococcal pneumonia bese bamfaka kuma-ventilators bese kwathi nge-Saturday ngezikhathi zantambama ngabo past 10ish wabesichiya. Sidabuke kakhulu ukulahlekelwa umfowethu umele usimoyo ngokumele usimoyo kube nonkosikazi labantwana ababili abachiyileyo njalo umele usimoyo sisebenze sonke kwezamasiko akithi njalo ube sebenza labantwana i-Sunday school and sisebenze kakhulu lo meya we-Rotterdam la lo meya we-Sheffield.
Iningi lasebebulewe yilesi sifo livame ungcwatshwa ngendlela engajwayelekanga ngoba bechiswa njalo izidumbi kazivunyelwa ukuthwala zisiwa ekhaya. Unkosazana Mary Mathewele isizalwane seZimbabwe ohlala ke eLiverpool osanda kulahlekelwa nguyise ngemva kokwehlelwa umkhuhlane we-COVID-19. UDokotela Paul Mathewele yena ke uchazisa ngomsebenzi womngcwabo.
Ubaba wasishiya 2 weeks ago nge-COVID-19. Simbekela sidwik ne-Saturday eHendon Cemetery. Wayevele selegodi lakhe already. I-government iyancedisa kancane lokuthi wayivele le mali zakhe nje ayezibeke eceleni le mali zama-insurance. That's how you got to have i-burial a decent, a dignified. Sasebenza kuhle sibili kakhulu and kwakuvunyelwa izihlobo ezingu-10 ukuthi ziyathende and everything went well.
Umzana David Kumalo oke waba sesibhedlela kwi-intensive care unit ne-COVID-19 uchasisa ngenhlungu zalesi sifo.
Ngingena esibhedlela se-Coventry ngoba ngangingasenelisi lokuphefumula. Bangifala kwi-intensive care, I don't know kwahamba njani. Ngabona ngafala ncane. Ngahlala 10 days ngokuventilator. Sengibona ukuthi sengisifa. Ngithiya abantwana nonkosikazi kodwa ngamandla enkosi ngasila ngekhaya nginjenje. Le nto leyo ibuhlungu, ibuhlungu not okudlala, ibuhlungu. Kwafa abantu abayi-5 kuwadi yami. Nginama-nightmares nje nxa ngikhuluma ngale nto.
Unkosazana Lucia Dube ngumgcinihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe esebenzela kwele Bhilithane eye Zimbabwe Diaspora Focus Group. Yena ke uthi abenhlanganiso yakhe basebenza gadalala ukukhulumisana nezizalwane zeZimbabwe ezihlulukelweyo ngalo mkhuhlane njalo bebaqinisa.
Kungcono ukuthi siqalise ukududuzana ngokufonelana, sikhulumisana through ama-Zoom kumbe njalo ama-conference calls. Siphanane amacebo ukuthi singaphilisana njani. Kunzima ukulahlekela umuntu omaziyo, kunzima ulahlekela i-community person elabe liyazi. Ikakhulu kunzima ngoba abantu bakithi yibo abagcwele lapha kwi-NHS e-UK.
Abantu abafa kakhulu ngabakumsebenzi wezempilakahle ikakhulu abongi lalabo abasebenza ukugcina asebekhulile. Omunye wabo kusebenza kwezempilakahle oyisizalwane seZimbabwe uDokotela Brighton Jireka uthi okwamanje imbangela yokuqansa kwenani labantu bakithi abakhulelwa yilo mkhuhlane ayazakali.
We don't know the actual reason. There are factors that we need to address. Personal protective equipment being given to all the workers in the NHS.
Uyaphambili uChireka ekhuthaza abantu ukuthi kabazivikele kulomkhuhlane ngoba uyabulala.
people with diabetes, people with blood pressure, heart failure, HIV, and other chronic illnesses. They need to be extra careful in terms of those patients with COVID-19. So my message to them is that we need to make sure that we find out what's going on. We need to make sure that people are actually protecting themselves.
Iziphathamandla zikahulumende kugatshalo zempilakahle zalile ukukhuluma le-Studio 7 nesilinganiso sabensundu asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19 kwelebhilithane. Imela e-Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibali.
Ukusabalala kwegcikwane le-COVID-19 sokubangele ukuthi eleGhana lisebenzise indizamtshina zama-drones ukuthwala imithi lokunye okokusebenzisa ezibhedlela. Umongameli Nana Akufo-Addo walelo lizwe uthi uhulumende wakhe kufanele alungise inhlelo zempilakahle ukwenzela ukulwisana laleli gcikwane. Odokotela kwelemelika bathi basebenza gadalala ukwelapha abantu abahlasele igcikwane le-coronavirus. Njalo omunye owemayo clinic edolobheni le-Minnesota uthi bazilibazisa ngokuhlabela nxa kungela zigulane.
Le yi-Studio 7 esakaza zeZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Ku-Live Talk namhlanje uhlelo olwe-Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa-ke likhumbule zihlobo, ngenxa yeduko le-coronavirus asanelisi ukulincusa ukubana lingene kulolu hlelo ngogcina. Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo umbiko kahulumende wokuthi abanikazi bezindlu baxolele amaloja ekuhlawuleni imithelo yokuhlala eyerenti ngalesi sikhathi ilizwe liphakathi kwe-lockdown. Kodwa-ke ngasikhathi sinye abanini zindlu laba bathi ihlawulo zamaloja yizo abaphila ngazo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso zabamela izakhamuzi zakoBulawayo sebekwamukele lokhu besithi kuzasiza abaningi ngoba bengabantu abaziqhatshileyo. Isikhulumeli senhlanganiso yezakhamuzi yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Gilibone Khabo, uthi uhulumende wenze isinqumo esihle.
Yathi lolutheje uhulumende luzasiza kakhulu abantu bezimbabwe ngoba abaningi bajayela ukuthengisa emgwaqweni. So at least njengoba kunje ngenxa ye-lockdown abalaso isikhathi, abalayo le thuba lokuthi bambe bayithengisa badinga imali. Sesikhale koBulawayo vele abantu abaningi bamalotsha abalazindlu. BuLawayo vele ilo hlupho le-housing problem. So sesikhale umuntu amalotsha nalawa azabe sizakile kakhulu. Sithemba ukuthi i-lockdown mayiphela abantu bazanikeza futhi ithuba ukuthi basebenze.
Unkosikazi Alice Gumbo olilotsha uthi wenelisile ukuba lesivumelwano lomninindlu ukuba abhadale imithelo kuphela.
Inyanga le ithe iqalisa mina ngibizwa ngu-landlord wami wathi njengoba umumo unje ngihlezi endlini ngoba ngumuntu vele ozisebenzayo, so kungangcono ukuthi inyanga le ngibhadale namagetsi ngoba sisebenzisa i-cash power ngibhadale lamanzi. Enza imali yerenti sasesivumelana ukuthi ngizathenga ibhadala phambili nxa sekungcono sengiqalisile ukusebenza. Bemvele ngingakaze ngike nge-default i-payment yami, maybe mhlawumbe kho kwenze ukuthi le ndoda yami laye sibe lokuzwisisana. So mina-ke mayi isinqumo lesithe sifika sifike vele ngapha sesivumelene.
Laloba kulabanye abavumelana lesinqumo sikahulumende, abanye bayasisola lesi sinqumo besithi sihle kuhlangothi olulodwa kuphela. Umnumzana Gabriel Hadebe ongumninindlu uchaza lokhu.
Into esiyithabelayo kakhulu lapha ukuthi imali yethu silakho ukuthi siyithole loba nje yabe sibuya ingamaphisiphisi amancane. Kodwa-ke isikhalazo esilaso thina ukuthi lapha uhulumende ukhulume ngabantu abalama-mortgage kuphela kodwa akazange ikhulume ngabantu abalezindlu ezivele zibhadalelwe. Mhlawumbe ngabe kuthiwe thina lathi sizathola-ke imbijana ikhutshwe emanzini kumbe imbijana ikhutshwe emagetsini bekuza kube kungcono lathi sibe lapho esikutholayo kungabhenefiti kuphela abantu abalokhu besabhadalela izindlu thina ezethu sazibhadalela kudala kodwa ke lokhu ezinye zethu izindlu lathi si-affectiwe i-lockdown naleyi inzuzo yethu eningi siyilahlekelwe ngenxa yokuthi kade singasebenzi.
Unkosikazi Charlene Khangu oliloja uthi isinqumo sikahulumende kasisoke silandele ngabanikazi bezindlu ngoba labo bephila ngemali lezo.
Ngikhulumela kweyami indawo umastanda wamakazwisisi ukuthi irenti ngayibhadala ngama-installment because laye ukhangelela ukudla khonapho ukhangelela ukubhadala indleko ze-city council khonapho so leyo nje isinqumo esithethwe nguhulumende but kithi ebantwini asisoze sisebenze ngoba leyo mali abaningi bangikhona kunje so umuntu uthembele kiwo okuncane akutholayo kodwa ukhangele ukuthi kungezeleleke ngale ezabhadalwa ngamalotsha so hhayi awusoze usebenze kibo bonke.
Umnumzana Gamelihle Ndlovu oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kufanele abantu baqhubeke bebhadale laloba iningi lingayi emsebenzini.
Siyabonga ihulumende ngento eyenzileyo ukusivumela ukuthi sikwanise ukubhadala irenti after i-lockdown ngoba kunzima kakhulu ukuthi ukwazi ukubhadala irenti ngesikhathi esibi kangaka kungela mali oyenzileyo. Amabhizimusi avaliwe into eziningi thina ebesiphila ngazo kade zisingenisela imali asisakwanisi ukuthi sikwenze kathesi. So siyambonga kakhulu uhulumende ngokubana sivumele ukubana sikwanise ukubhadala irenti after i-lockdown ngama-installment. Sengathi uhulumende wakithi weZimbabwe usengaqhubeka esizela thina ama-tenants ngendlela akwenzile.
Uhulumende wethule umbiko ozalamulela laba abalotsha ezindlini kanye lendawo zamabhizimusi ukuba ngesikhathi lesi kuvaliwe inhlawulo okumele bazibhadale sebengazibhadala lapho sekuvuliwe. Ubuye wathi akusoke kube lesijeziso sokuphuza ukubhadala njalo abanini izindlu abalokhe besabhadalela izindlu labo bazaphiwa usizo olufanayo. Kodwa abanini izindlu bakobulawayo sebekhalaze ukuba labo badedelwe kukhansili kanye lemagetsini. Okunye njalo abakukhulumileyo yikuba iningi labo liphila ngemali zamaloja ngakho uma bengasabhadalanga abasenelisi ukuba labo baziphilise. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kweziphathelane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, inani lezizalwane zeZimbabwe esezilahlekelwe yimpilo kweleBrithani zibulawa ligciwane le-coronavirus liqhubeka liqhansa ngasikhathi sinye kulokukhonana kwabensundu ukuthi yibo asebefakwa phambili ukuthi basebenze kwezempilakahle ngalesi sikhathi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye umongikazi ophethe ligciwane leli uNkosazana Bekezelani Leya ukuze sizwe okuningi.
Umumo wegcikwane umikazi kakhulu ngoba abantu sebephelile ngaleli gcikwane njalo into yakhona ibuhlungu ngoba kufaka amanesi amaningi aseZimbabwe asephelile and kufa abantu abancane nabadala bonke kawukhethi ukuthi lo umncane kumbe umdala ufa wonke umuntu. Igcikwane likhona leli libuyile kunzima kakhulu.
Ya manje ungasitshela ukuthi ababhubhayo sizwa kuthiwa iningi labo yilabo abasebenza kwezempilakahle kuliqiniso yini?
Yebo kuliqiniso kakhulu kakhulu ngoba kunje abaningi sebehambile asiselabo abanye basezibhedlela bayagula and kunje lathi thina sinje siku-isolation mina ngigcine ukuya emsebenzini mhlaka 25 lapho futhi ngisuke emsebenzini ngingezwa kahle ngahlala ngiloko ngihlezi namanje ngi-under ukumonitor but sengisizwa ngcono khathesi but angiyi emsebenzini. Abantu abaningi sebephekile sikula bezempilakahle amaZimbabwe especially abasebenza through ama-agents bengakho oku-NHS ngoba iningi sesasuka sazifomela ama-companies ethu baya kuma-self-employed kabulala makampani ethu. So yiyo inkinga esihlangana nayo, esihlanganisana nayo kuleli lizwe.
Nxa kuyukuthi abaningi ngabeZimbabwe, kungabe liqiniso yini ukuthi bona bezempilakahle khonapho kwele Bhilitane sebefuqela phambili abensundu ukuthi benze umsebenzi wonalo?
Vele khona kunjalo, kungasukeli nje okwanamhlanje. Yikho esihlangana nakho thina kufrontline. Ma usebenza esibhedlela, imisebenzi yonke eyabe i-challenging most ifuqelwa abantu abamnyama. Thina abantu abamnyama yithu esikwaphambili siphiwele imisebenzi eminye engaqedakaliyo. Njalo thina, as you know, ukuthi amaZimbabweans are very hard working people, and ma sisebenza sisebenzele ukuthi siyakwazi ukuthi thina sifanele siye ekhaya support izimuli lalapha futhi sihlala khona, nezinto eziningi-ningi ezisibambileyo. Njalo khonakhona kusuka kwenze sisebenze ngamandla, sithathe imisebenzi eminye ngeke iyenziwe ngisho nabantu abadalwa kuleli lizwe.
Manje ikhona yini imizamo eyenziwa ngabanye benu khona ngapho ngalolu daba, ikakhulu ukuzama ukufuqa uhulumende ukuthi angafaki abensundu phambili bodwa?
Okwakhathesi bengingakazwa lutho olukhona ngaphandle kwelebha esikhiphe ukuthi they need to investigate indaba yokuthi amaZimbabwe nesundu why esifaka ngayo. Ngoba kubuhlungu kakhulu, ngoba ikakhulu esizweni sakithi esinsundu, esabantu abamnyama, amaZimbabwe asibambananga. Ma ngabe sibambene siyi-society eyi-one, sikwazi ukuthi akula kumbeni khalanga, akula Ndebele, akula Shona, sibe isizwe esiyi-one eseZimbabwe, sibambane, sibe lento yethu esiyenza sonke, ibuya kuba kuhle. Ngoba okwakhathesi kukhanya ma ukuthi kukhona okwenzakeleyo, kuthiwa kutshone lowu, kutshonelwana, kutshonelwana, i-publicity yomuntu wesiNdebeleni iba less than i-publicity yomuntu weShoneman. Okuyikwethu kubona kungathi yithi thina abantu beZimbabwe asibambananga njengesizwe saseZimbabwe.
Manje ungasela ukuthi umumona unjani khona ngapho kwele Bhilitane, ikakhulu nxa sikhangele impilo insuku zonke, ukuthi umuntu uyavuka esenzani? Uyavunyelwa yini ukungena ezitimeleni uvakatsha lokunye umdlalo?
Ukuvakatsha kakuvunyelwa njengoba sisathe ku-lockdown which was extended in 3 weeks. Abantu balapha bayakomplaya kakhulu, especially endaweni zomthetho. Siyali ngawe wena muntu, ngoba iyakutshela kuhle i-government yalapho ukuthi stay at home, hlala endlini. Ma usiphuma endlini, uphuma usiyakwenza igrosari yakho, ubuya ulandele yonke imilayezo ekhulumayo ukuthi geza izandla, ukhiphe impahla ogqokileyo, uwatshe, ukhiphe lezihlangu ogqokile ungangeni lazendlini. Ngithemba abaningi bayenza njalo, but still got ama-cases which abantu basaqhubeka besiya emsebenzini. Ngoba njengoba ukwazi ukuthi thina abezempilo kahle singayekela ukuya emsebenzini, ubani ozahamba ekhangela abantu abasezibhedlela? Akula muntu ozohamba, ngoba sigcina sesinjani? Wena oyabe uphilile usuhamba uyakwenza usebenzi.
Lo-ke bekungunkosazana Bekezelani Leya, umongi osebenza kwele Bhilitane, obexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhona le kwele Bhilitane. Umqeqeshi womdlalo wencindi olodumo uPhilip Stryker Ndlovu udinga usizo lwemali engaba ngamadola azinkulungwane ezintathu zeMelika, US$3,000, ukuze ayehlinzwa ngemva kokutholakala elomkhuhlane wemvukuzane. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ndlovu waziwa kakhulu ngegama elithi Phillip Stryker uthi udinga inkulungwane ezintathu zamadola aseMelika ukuze yanelise ukuyahlinzwa ngemva kokuba etholakale lo mkhuhlane wemvukuzane ngenyanga kaZibandlela.
Ngiphathekile, ngabanjwa umkhuhlane we-prostate okudingakala ukuthi ngiyencediswa ngoku-operator abathi yikuhlinzwa ngesintu. So uncedo endidingayo ukuthi ma kungenzakala ngithole imali engafika ku-3,000, kodwa-ke ingafika kuleso banga ma kuyukuthi abantu bebambisene. Engucelayo bekube yikuthi lokho okwanelisekayo umuntu ancedise ngakho.
Ensukwini ezisanda kwedlula umdlali wengqindi olodumo uCharles Manyuchi uphathise u-Stryker ngenkulungwane ezimbili zamadola kwele Zimbabwe, wona angaba ngamadola edlula amashumi amane aseMelika. U-Stryker oleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lanhlanu udlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wenqindi kweleZimbabwe esebenza eseChaka Youth Center eselokitshini leMakhokhoba. Uluhlu lwabadlali abaqeqetshileyo baze baba zintshantshu zomdlalo wenqindi kweleZimbabwe kanye lakuzwekazi laseAfrika lugoqela uSipho Moyo kanye noFrederick Chisoro, bona sebadlula emhlabeni. Wasebenza njalo lo-Ambrose Mlilo, Nokuthula Chabangu, uMordecai Donga, uThamsanqa Dube kanye lo-Elvis Moyo. UDube loMoyo balokho besadlala umdlalo wenqindi, njalo uMoyo uyaphinda edlale futhi umdlalo we-mixed martial arts. Abafisa ukuphathisa uPhilip Striker balakho ukumthinta kunombolo zocingo ezithi 0776-125-930. Ngizaphinda njalo 0776-125-930. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakaligqibi uhlelo lethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesihamba phambili. Inani lasebefunyanwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhe likumashumi amathathu lambili 32, kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Ngokulalela kwenu, asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.